abantu abaningi kabanyampanga izinhliziyo, abantu abaningi babalahlanga themba bakhayela ukuthi bazavota mhla ka 23 Ncwabakazi. Yeah, lapho kuyaba khona le National and Harmonized Election mnyaka ka 2023. Yeah, nanzelela ukuthi lapho esihamba khona singakhayela eBulawayo South eCountry Park and ikakhulu edolobheni kuward 1. Yeah, siyananzelela ukuthi akhona amalunga ezanu PF azama ukuthi ayethusele esithi nice intimidation bethusela amalunga awe Citizens Coalition for Change. Zananzela ukuthi abasuthiseki nxa bebona umuntu esiqokele kuhle babefuna ukuthi bemthathele izembetho, babefuna bona ukuthi kukhanye ukuthi bona ibabalamandla kadli. So sibona ukuthi konke lokho akukho emthethweni. Odubo oliyabe lukhona ukuthi ungazi uye emapholiseni sisikwazi imkhuba wabo ukuthi bafika besekele bona abe ZANU PF. Umkhankaso kwezinye indawo uhamba kuhle, bona amakhansela besikhuthaza ukuthi abe on the ground, bebe amakhansela ahamba ezindaweni bayikhankasa. Wathi simbona khankaso lo uhamba kuhle njalo maningi amakhansela ese ancediswa abantu.
Kodwa liyakhankasa na kungela hlupho esilibona lwenzakala kwesinye isikhathi?
ZANU idinga ukuthi ihluthune amasithi nalawa ayi 12 koBulawayo, into engazange ilokhu zikwanisa ukuthi iyenze iminyaka edlulileyo. Ngathi iminyaka eyi 22 iZANU PF yehlulekile ukuthi ithathe lawa masithi. Sifuna ukuthi ithathe ngesingunde engunde isebenzise imithethwandaba. Yikho phela okuhlupha ngombusazwe kaMnangagwa, ukuthi uMnangagwa nxa ekhona esidukudukwini uthakazelela kakhulu ukuthi asebenzise izandla zikahulumende ngendlela engayisiyo.